Umanyano e-OAU, sile mnyaka engamashumi ayisithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabahuquluzi benotho noncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko, wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko, ukuqinisa ubudlelwane balamazwe kwezokuthengiselana, ukubambana kwabensundu, ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlawana lazo kuleli zwekazi. Lapho sobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rose Nyathi sakamisa koBulawayo yena-ke uthi i-African Union iyazehlulekela.
Ayithabula kubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumeza nabanye. Kala abantwana egoli ngali bathi bayaxuthwa kunjani njalo lamaprilolo layena lo khangele kuthiwa ngomafesi uthi kabaphenduka abanye ngababapromise ukuthi bayabafaka amathala. Kambe kungabe kuyimpilo yona le yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sicotshana thina i-Afrika bamina le. Britain khona labantwana be-Afrika ngale futhi bafike bahlukuluzwe. Manje abantwana bayaphindela ngayo yiphi chenani yangifuna lapho kuthiwa abazayiphilela khona. Thina sodwa sivela ama-Afrika wonke singabambanayo. We must have to unite, sibe ngabantu banye.
Umkhokheli yebandla lezaphu uMnumzana Sibongiso Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle, kodwa abantu be-Afrika abakhululekanga ngitshola kancane, ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu ukuthi sibone lokho i-Afrika yaqala ukukhululwa okwakuyinjongo ye-Organization of African Union eyadalwa ngokukhuluma ukuthi kungaba lilanga elingaka kukhalenda abantwana be-Afrika bengakhululekanga. Umnotho wethu lamuhla uyathathwa, uthathwa ngama-China, uthathwa iwo wonke umhlaba, thina abaningazithi ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. Umnumzana Kit Ostalo Siziba, isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga-ke le-Afrika yonke jikelele, kodwa silokunanzelela ukubana-ke into eqakathekile e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise-ke udaba lokubana-ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini, obukhokheli obulandela-ke umthetho welizwe lapha-ke abavela khona.
Umnumzana Innocent Dibale ukhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters, EFF, eZimbabwe uthi-ke imincele ayikhitshwe i-Afrika ibe lelizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo, sifuna i-Afrika engelabandlululo, sifuna i-Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa. Sifuna i-Afrika e-under one presidency, e-under one military, e-under one currency. Sifuna i-Afrika eza expropriate iland without compensation, ithathe umhlaba ebantwini iwudistribute for equal use for every African i-Afrika jikelele.
Umnumzana Mabutho Moyo, lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF, uthi sokwesikhathi izwekazi le-Afrika liqine lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Afrika isikhathi sokuthi ibe nelizwi entweni esiphathelane nempumelelo yayo. Singazange sibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa phecelezi ngesilungu okuthiwa i-self-determination. Yiyo i-purpose yalolu suku. Siyabona kunengi okwenzakalayo kula mazwe afana labo-America labo-Britain azama ukuthi ancindezele imicabango yama-Africans ngokubakhethela abangane.
Iinkokheli zomdabu ziyalisora leli langa zithi alincedi lutho. Induna enqamene Gwanda uChief Matema ngomunye ochothoza lolu suku.
Ilanga nje labekwayo kude lingala uqotho obuthile phakathi kwabantu ngokuphakathi kwesizwe. Engikukhangeleleyo kunengi okufanele kwenziwe ngabantu abathi bangama-Africans. Okunye okungani kumqoka ongembamba kubi ukuthi ucrossa use-South Africa uyabuza i-passport. Ngathanda ukuya e-Zambia ngiyabuza i-passport. Khonokhana yikho kwenza i-South Africa ingani iqamuqamukile kakhulu. Kanti-ke ngayo iyafanana labo United States of America. Khanye ukuthi siyazigqaja ngokuthi singama-African ngoba sonke sihlangene nesikhumba sethu esimnyama.
Ingcwethu ecubungula ezombusazwe uMnumzana F.Dlala Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isisenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Afrika Day kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption, kuphele konke lokuthiyana okuletha usizi e-Afrika. kulethwe intuthuko endaweni zonke, sibe ngabantu abangasibo nje bokugebha igolide sithumele linjalo phesheya kumbe i-diamond kumbe i-oil. Pho-ke i-Africa Day ezaba lomehluko khona.
Bobulawayo nakwezinye indawo zelizwe bebembalwa abantu abananzelwe lusuku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Inengi lithi ngeke linanze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungena mbuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimele Studio 7, igovernor Ezra Chisa Sibanda.